Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Njani zilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngomvulo mhlazi ku 6 Mpandula 2021 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, omunye ozethi inkosi yamaNdebele umnumzana Stanley Raphael Khumalo uthi uselubele uhulumende weLebhilitani incwadi yokuthi abuyisele isizwe sikaMthwakazi sibe ngesasiyikho khona endulo.
Impela isilo sibhodlile, njalo futhi isilo sikhulume kakhulu ngesizwe samaNdebele esingasithi na iMathebeleland.
Kambe ibandla leMthwakazi lizenza ngcono kulele MDC Alliance esigabeni seMathebeleland ukhetho oluzayo.
Kuyazakala umhlaba wonke lezibapho yonke jikelele ukuthi isabelo seMathebeleland yiyo indawo esingathi stronghold MDC Alliance.
Lona ibandla leMthwakazi lithi abantu sebethungulule bazibonela ukuthi ibandla leMDC Alliance lebandla leZANU PF yintonye.
Abantu bakithi bonke jikelele sekuthendwe bayakufakaza lokho ukuthi bayiniki MDC ithuba bengazi ukuthi MDC into eyodwa leZANU PF.
Zonke lezindaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Zithi inkosi yamaNdebele umnumzana Stanley Raphael Khumalo uthi uselobele incwadi uhulumende weLebhilitane ukuthi abuyisele isizwe sikaMthwakazi sibe ngesasiyikho khona endulo. UKhumalo wethule umhlahlandlela wobukhosi bakhe izolo kobulawayo esithi abantu besigaba seMandebeleni sekumele bakhululwe. Umhlahlandlela kaKhumalo ubalisa inhlelo athi uzazenza ukuthuthukisa isizwe sikaMthwakazi. Sixoxe lesikhulumeli sakhe umnumzana Greta Vodloza Sibanda ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Besothamele isilo umzilikazi wesibili uStanley Raphael Khumalo lapho akade elenkulumo ebaluleke kakhulu esizweni sakhe sikaMthwakazi namhlanje khonapha kobulawayo lapho ahlangane khona lentatheli zindaba wahlangana nabantu abashiyeneyo kodwa ehlangana nabo emoyeni.
Sizwile lapha esithi yena ufuna isizwe sikaMthwakazi sixoxebuke eZimbabwe. Manje lokhu uza kwenza ngandlela bani?
Impela isilo sibhodlile, njalo futhi isilo sikhulume kakhulu nesizwe samaNdebele esingasithi na iMathebeleland. Ikho ke ukhulume kakhulu futhi la ngendaba emngcwele kakhulukazi kuchata yakhe lapho adefine khona ikakhulukazi isizwe samaNdebele ukuthi isizwe samaNdebele bevele sininjani. Ukhangele kakhulu ngendaba emephu eka-1890 labo abakwazi ukwenza ama-researcher bangaresearcher bathole ukuthi imephu ka-1890 yona ibivele iphethelele ilizwe ngayiphi indlela. Isilo sikhulume kakhulu ngokuthi isizwe lesi isizwe esikhulu kakhulu, isizwe njalo sezizwe, isizwe njalo esahlukileyo. Ungakhangela ingcwele yaso eminye iphakathi kwamanye amazwe aphilayo kathesi ngezingelukhuzeni ngezikhathi zenezi ezika esikuzo. Ukhulume kakhulu futhi ngokuthi isizwe sakhe siye xa size siyefika kukhabrabhasa khonale, wathi yena abantu bonke abaphakathi lapha bangabantu bakhe. Ikho ke njalo futhi akahambi ngendaba yenkethalo chavi ethi yena lesi sizwe seZimbabwe isizwe esenziwe kathesi isizwe esivele kathesi isizwe ekade vele singekho ikho ke lonke leli lizwe lapha phakathi lelizwe lenkosi ikho ke ukhulumile futhi la ngendlela azaphatha ngayo lolu daba ukuze akwazi ukuvuselela ubukhosi bakhe uchile futhi lokuthi usekhulumisane kakhulu uhambisile izincwadi zakhe la kuqhini lapho emtshela ngokonakala okwenzakala lapha njalo futhi emtshela ngokuthi uqhakathekile ukuthi bavuselele ubudlelwane babo bemofat treat ngaso sonke sikwazi ngiyazi ukuthi abembali bakwazi ukuthi inkosi umzilikazi wangena kusivumelwane semofat treat esithi i-friendship treat ikho inkosi ikhuluma kakhulu ukuthi lokhu kuzomela kuvuselelwe ubudlelwane lobu njalo futhi isizwe samangisi sibe yiso esiza kumaphambili sikhuluma kakhulu ngempambaniseko eyabakhona phakathi nakwaleni lelizwe
lo ngumnumzana Greta Vodloza Sibanda isikhulumeli somunye ozithi inkosi yamaNdebele umnumzana Stanley Raphael Khumalo ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekwobulawayo. Sokuqhamuke imbono ehlukeneyo ngokwethula amazwi okwenziwe ngumnumzana Mqondisi Moyo, umkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party emkhosini wokukhumbula ilanga lokukhothama kwenkosi umzilikazi okwenziwe kwele South Africa ngomgqibelo kukhokhelwa ngomunye ozithi inkosi yamaNdebele umnumzana Bulelani Lobengula Khumalo. Abanye bathi umbuthano lo bekumele ungabi lezombusazwe kodwa abanye besithi umoyo ukhulume indingeko zikamthwakazi ngalokhu ubelungele ukuba khona emkhosini lo. Sixoxele umnumzana Moyo othi ubenqusiwe emkhosini lo.
Sinqusiwe ke nabaphethe umsebenzi okukhunjulwa kwenkosi umzilikazi ngakwecele lamakhosi abakokhumalo olomcimbi ophethwe inkosi uBulelani Khumalo. Kungakho ke sithi bandla leMthwakazi Republic Party besikhona kanti njalo besikhona ezinhlangano lazo ebezimenyiwe njengathi ezigoqela iZipra nezaphu lezinye inhlangano ezigoqela inhlangano zabahlabeleli lezinye ezilokwenza lama charity organizations abomthwakazi lazo zonke nje inhlanganiso ezijeneyo ngoba bekule nhlanganiso eziningi ebezikhona kulomcimbi.
Sizwa kuthiwa wena ubungomunye wabakhulumileyo, ungasethulela nje ngamafitshane ukuthi kuyini obukhulumileyo?
Bekuliqiniso ukuthi bengingomunye wezikhulumi. Inkuthazo yami ibiqukethe ukuthi njengomthwakazi kusamele silwele ilizwe lethu, silwele inkululeko yethu ekhaya. Njengoba kusazakala ukuthi imthwakazi Republic Party ilwela ukwehlukana leZimbabwe esingakuthi ngesilungu yi-self determination, sinanzelela ukuthi abantu bethu abaningi bagcwele kwele South Africa mhlawumbe masikhangele esingathi thina sine over 3 million of our people abalapha eSouth Africa kuyibo futhi abantu abaphethe imuli zethu zonke ezisekhaya. Sinanzelela ukuthi izwe likanye leZimbabwe kalibachacha abantu bakithi. So ke inkuthazo yami enkulu biyikuthi abantu bakithi bakhumbule ukuthi umthwakazi kumele akhululeke, njalo sizawukhulula kuphela umthwakazi ngokubambana sibekwazi ukuthi hayi thina singamazwe amabili esahlanganiswa le mashonalini ngo-1923 ngemva kokuchitheka kombuso wenkosi yethu uLobhengula eyehlulwa inyamalala ngo-1893 lapho abelungu abeza khona kwaba lokulwisana okukhulu eGadathi okwafa khona amabutho kaLobhengula adlula 6,000 labelungu babe phelekezelwa ngamashona afika 652. Yikho ke sabona imathebeleni lemashona leni sezibanjaniswa ngo 1923 kungelasivumelwano samaNdebele lamashona, kodwa kuvumelane amakhiwa emathebeleleni lamakhiwa emashona leni. Kanti ngo 1930 sabona amakhiwa emashona leni sezelebrator lokho abakuthi 40 years of mashona leni occupation. Ngo 1933 baselebrator abakuthi 40 years of Machiavellian occupation. Ngo 1980 sasibona futhi sesihlanganiswa liBritain after ama talks eLancaster ngo 1979 sesikhutshelwa siyiZimbabwe. Kodwa lokhu mhlawumbe kwabangelwa ukuthi ibandla lezaphela likhokhelwa ngubaba uJoshua Nkomo, yilo elakuvumayo lokhu ngoba abelungu babephileke ubaba uNkomo umlando wokuthi bazimisele.
Lo ke ngumnumzana Mqondisi Moyo, umkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party. Ugatsha lwezempilakahle lubika ukuba kulabantu abalitshumi lasithupha 16 ababulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 izolo. Lolu gatsha lubika njalo ukuthi kulabantu abalikhulu lechumi lanhlanu 115 ababanjwe igciwane le-coronavirus. Kubikwa kulabantu abedlula inkulungwane ezilichumi lane 14,916 abahlatshwe ijekiseni yakuqala ye-COVID-19, kuthi abazinkulungwane ezilichumi lasithupha 16,437 bahlatshwe ijekiseni yesibili. Ibandla leMthwakazi Republic Party lizenze ngcono kulele MDC Alliance esigabeni seMathebeleland kukhetho oluzayo na? Iviki edluleyo ibandla leMthwakazi lithi libe lohlelo lokuvuselela lokusungula ingatsha zalo ezigabeni zeLupane, Tsholotsho lezinye lapho okube labantu abaningi abatshengise usekelo. Kodwa isikhulumeli sebandla leMDC Alliance esigabeni seMathebeleland North, umnumzana Mhlonipheki Ncube, usithumele umlayezo wakhe ngocingo esithi ibandla leMthwakazi liyazikhohlisa nje kuphela ngoba ibandla leMDC Alliance yilo elilosekelo olunengi kakhulu kuleso sigaba.
Sithanda ukwazisa abasekeli bethu nabalandeli bethu ukuthi lokho okushiwo ngabangani bethu akusilo iqiniso. Kuyazakala umhlaba wonke leZimbabwe yonke jikelele ukuthi isabelo seMathebeleland yiyo indawo esingathi yi-stronghold e-MDC Alliance. Lokho ke lokho kuqhubeka kunjalo. Abangani bethu abeMthwakazi Republic Party bayakhohlisa nje uZulu weZimbabwe, noma singathi uZulu wakithi eMathebeleland, besithi lizwe leli lingadatshulwa libe ngamazwe amabili ngokukhuluma nje kuphela kumbe ngokusebenzisa kwe-ballpoint esingathi kuvota. Lokho ke yikuphupha nje kuphela kwabangani bethu, kodwa sithanda ukuthi abantu babekwazi ukuthi ke kumele ukuthi behambe bebhalisela ukuvota, bevotele ibandla leMDC Alliance ngoba iMDC Alliance yilo lodwa ibandla elilethuba elilamathuba amakhulu kakhulu okukhupha iZANU-PF embusweni. Ukuhlupheka konke lokho abantu abahlangana lakho le ndubo zonke lezi esihlangana lazo, kumele ukuthi abantu babekwazi ukuthi zenziwa njalo zenziwa yiZANU-PF, njalo zingalungiseka kuphela nje ngokuthi iZANU-PF iphume embusweni. Njalo ibandla elilethuba elikhulu lokuthi likhiphe iZANU-PF embusweni yiMDC Alliance. Yikho ke sikhuthaza kakhulu abantu bakithi eMathebeleland ukuthi behambe bebhalisela ukuvota, njalo bahambe bevota bevotele iMDC Alliance ukuze sikhiphe iZANU-PF. Sikhuthaza njalo abantu ukuthi bangakhohliswa nje ngamabandla amanye athaphikisa kodwa isebenzela ibandla leZANU-PF. Abantu bakithi nanto ithuba liyeza ngo-2023, asihambeni sebhalisa ukuvota sivotele iMDC Alliance. IMDC Alliance isilosekelo olusabekayo eMathebeleland njengoba vele kwakuvele kunjalo.
Umnumzana Mhlonipheki Ncube, isikhulumeli sebandla leMDC Alliance esigabeni seMathebeleland North. Njengoba iStudio 7 ingasekela ihlangothi siphe ithuba umgcinisihlalo webandla leMthwakazi Republic Party esigabeni seMathebeleland North umnumzana Thembisani Mfulungatshi Mpofu ithuba lokuphendula amazwi kaNcube wasithumela umlayezo kamakhalekhukhwini olandelayo.
Yebo, iThwakazi Republic Party emaphandleni ithola usekelo olukhulu kakhulu. Lokhu okukhulunywa nguChairperson weMDC Alliance mhlawumbe akakwazi okwenzeka ngale ekhaya. Abantu bakithi bonke jikelele sekuthedlwe bayakufakaza lokhu ukuthi bayiniki iMDC ithuba bengazi ukuthi uMDC into eyodwa lezanu PF ekhulisa umbuso waseMashonaland. Bakuvezile ukuthi bebevotela MDC kusukela 2000 bayivoteli Alliance ngo-2018 kodwa okwenziwa ngamakansila lama MPs wakhona kuyafanana lokwenziwa ngabezanu PF, ingakho lokhu kakubancedi ngalutho. Ngokunjalo ke indawo zonke zeMathebeleland North Province lapho sesihambe khona abantu ngobuningi esibatholayo ngabantu abasuka kiwo lawo mabandla oMDC Alliance, ngoba abantu bathi bona sebekhathele abasafuni kuzwa lutho olulokwenza lamabandla avelela eHarare, ngoba lawa mabandla ngamabandla okuzobagqilaza njalo ebatshontshela umnotho besebenzisa amabandla wona lawa ozanu PF labo MDC Alliance lamanye onke akhona. Yikho ke lokho okukhulunywa ngusihlalo weMDC Alliance mhlawumbe akakwazi abantu emakhaya bayatsho ukuthi sekwanele asebekufuna kuphela bona inkululeko yesizwe sakomthwakazi. Isiqiniseko sokuthi 2023 iMthwakazi Republic Party iyanqoba silaso, ngoba abantu eminyakeni edluleyo bebethi bona kasifikanga kubo sabachazela kulesikhathi. Yikho ke sithe sidlula ekhethweni luka 2018 asizange sime njengeMthwakazi Republic Party, siqhubeke sibafundisa abantu. Ingakho kathesi sikuhlelo lokuqhubeka sisakha ama structures kuzindawo ezinye lapho esasingakafinyeleli khona. Abantu bayasinikeza emakhaya ubufakazi bokuthi bayajabula ngokuba khona kweMthwakazi Republic Party, ngoba into akade beyidinga kuphela kwelakithi eMathebeleland i-lasting solution okuyimthwakazi restoration. Ingakho ke abantu be-MDC Alliance mhlawumbe kabazi ukuthi abantu bakithi emakhaya sebesazi ubugwelegwele babo, ngoba kithi iZanu PF le-MDC Alliance kuyinto eyodwa. Asikwazi ukuhlukanisa iZanu PF le-MDC ngoba lezi zinto zombili kudala abantu bakithi bezivotela kodwa akakaze besenzele lutho. Ukwenza kwabo kuyafanana zimbila zantabana.
Umnumzana Thembisani Mfulungatshi Mpofu ngumgcinisihlalo webandla leMthwakazi Republic Party esigabeni seMathebeleland North. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leChronicle libika ukuba abantwana besikolo abangalobi umhloliso bazavula izikolo namuhla kulungiselelwe ukuba bangathelelani igciwane le-coronavirus. Iphephandaba le-Times Live libika ukuba inkulungwane zabalandeli bakamnumzana Jacob Zuma owayengumongameli weleSouth Africa zingene ezitaladeni edolobheni leJohannesburg zijabulela ukukhululwa kwakhe ejele ngoba engezwa kuhle emzimbeni. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Njani balaleli weStudio 7? Lapha ngicela ukuphawula lapha ngendaba kaChamisa loMonzulu. UChamisa kakhohlwe ngendaba zemali lephiwe uMonzulu ukuthi singabuya kuye, lalo ayifanele ukuthi ngabe yabo ibuya kuye. Longizani isidla lomunzu rangeka ithole leyo mali sakhohlwa phinda azenzele lokho akwenzayo nxa kuyikuthi ukuthi uplan ukutshintshibizo kumbuplana nina kahla yenze lokho akuplanayo phathiyane lokube khangelana lezi mali angaze afawayinikwa ayithathelwe emakhaleni akhe laye eyikhangele so kathiyane lokuzihlupha ngento ezinjalo izanu kayidlali vele kayikazidlale lo muntu kathiyane lakho lokhu yana azenzele into zakhe azenzele imisebenzi yakhe yona le abumbi iphathi yakhe esidilize izanu ngoba izanu vele ayisozinyeke kahle filivini ungayizikhuluma ngabantu ababi ku-ZBC kumbe ngaphi sola nguchamisa umntu omubelize awusoze uze kusolwa uMonzora kumbe kusolwa uMaduku kumbe kusolwa bani uchamisa nguyomubi ivini sokukhampeynwa ngo-2022 kusiya ku-2023 kuzabe kusolwa yena uchamisa laba abanye bazabe bengasoli ngoba vele kabalavota abazalithola kumbe elilodwa kuliwa lo muntu oyazakala ukuthi uvelule amavota akuliwe umuntu ongela mavota uyabe ezihluphelani ngayo mnangaka uzihlupha ngaye nalo uchamisa kathiyane lokube khangelana le mali leyo kakhangele kubumbi libandla lakhe
ayito leyo kuvula kwezikolo leyo ayisebenzi leyo ngoba kathesi kathesi so uzokuthiwa kuyavulwa kulesinye isikolo ngapha lingazibambi igama kodwa kulesinye isikolo kuthiwa kukomtshayeli ngapha amatisha akhona abuya kodwa abantu bayeni bakhesi abanye babo bayalala abakhulu babo bayala bathi bona akufanelanga ukuthi bebuye bezofundisa kodwa bona bayabuya ngenxa yokuthi bazohwaba nje khonokho kuyiporiji okubisha esikolo kwabantu anamasewu uthola sokuhanqwa mdala sokuhanqwa ngamatitsha athi buya kathesi uzothiwa imali bhadalani abadala bebhadala izimali zidingwa nzima bebhadale bengafundisi abafundisi vele uyabubabonti laba abantu vele batrakile khonokho abakuthiya abade vele bona abasoze befundisa ababuye ezikolo sebe sebebuyela ukuthi upresident ithi khona ongabe engabuyanga kuthi thiya bengafuni imisebenzi so bebe sebebuya bedlala kuphela bezithona behlezi kwafana isikolo abantwana bethona bedlala imini yonke bencelisa izigqoko into ezidingwa nzima kangakanani bangaze befakani ikhorona abantwana bengafundi kodwa kusenziwa kuphela ngaba kathi indawo kungake kubuye kebezihlola abantu bona abakhangelakho khona ukuthi nga upresident ethi izikolo azivule zibe ngezimpilweni iqiniso kazi isikolo engisitshayela ihlombe khona ngapha ecolleji azisitshayela ihlombe ipanisiba amatisha epanisiba esecondary nazo yeprimary kodwa usecondary bafundisa shiyena bafundisa afundi yawuzibona ukuthi abantwana bafunda lezo ezinye izikolo zokuliwesilesekakomtayelingsizizwanzenyeivumelaso yezilezi isikolo lesamatitsha khona and asabhona rubi futhi angaze kube nomhlangano vele abazwisisi le nto abayitshelwa ngabadala ukuthi athi manje lilandeni lingafundisi indani ingahle liphumile kobabi ukuthi hayi lina vele kale funa ukufundisa anyabonga shiwa nyabonga nxa iodeli ingavalwa lami nyabe ngingaboni ukuthi bale fundela babe balele lapha abakhona besizwe
ya mina ngifuna ukukhuluma ngigcizelela amazwi kamfowethu okhulumayo namhlanje kungolwesithathu ntambama ngikhulume emazwini lawo enyuzini zekuseni ngizilalele ntambama ukuyigcizelela phezu kodaba lwakhe akhuluma ngalo olokuthi ubaba ubhelive kakhulu uthini phela ngalowo mbono kahulumende uthini ngohulumende wakhe uthini ke baba kakule ngohulumende wakho nanko phela bayabuza abantu lapha kubacacela ubahlukele indluku ekhasini abantu bakastudio 7 ubatshele ngohulumende wakho kanye leziphathamandla zakhe nanko umbuzo ubhekane lawe baba kakule wena olwelayo uhulumende wakho phendula abantu
asikhulekeni bantu bezimbabwe bantu kuzaze kulunge ongapheliyo kuyahlola inkungu bathi ngezikhala kakhulu iyadabuka bantu bakithi kambe izinto zidura kangaka imali siyayithetha ngaphe singasebenzi okhulumayo ngomgobho odlesawudisilo sikamzilikazi ngiyoko yaxhola kwezinye umahamba yedwa umlahla urobi injamba nyamalala ekhezi kokoza le ndishi
ngisela ukubuza usisi yosevene ukuthi kathi omela omama laba okuthiwa ngama-VHW kumbabantu laba ngoba kulabesilisa bakhona kubani ngoba bamama laba badlelezelwa kulamntu okulandelelayo bedilizelwa amalungelo abo basayinisa amafomu angala mali yangikhona kungasakwanga ukuthi usayinela malini njalo ngabantu labanaba abangalanziwayo okuyi-allowance kwaba abakutholayo baphiwa bedijana 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 kwenzekuthi kulahle kungile ukugila bacina abanye bangifuna bengatholanga kulabanye abahlala amasiyezi bengatholanga i-allowance yakhe xa sesuka lapho joyina abanye sisiya phambili lokhu kusemuva kusabalwa kulamhla okulandelelayo lolu luhlupho esiluletha kwistudio 7 silucutshungulwe ngoba luyahlupha luhlukuluza abanye abantu labo besebenza besengozini yokuhlaselwa umkhuhlane we-COVID-19 kodwa kunganamhla okulandelelayo khona lo okunye engilakho ikuthi abazali bona bamelwa ngubani njengoba izikolo zikhathesi ziyavalwa nge-COVID-19 kodwa nxa sezivulwa abazali bafakwa umlando ukuthi babhatalele amathemu akade engafundwa kwaye bengaqalisi lapho kuqalisa khona abantu ababo lokhu abakubhatalele emuva kuyini abantu bengafundanga abantu ababo bengafundanga siyacela ukuthi lezi zinto zicutshungulwa sizilethi nje kuphela ukukholisa ukukhuluma kodwa ukuthi kulungiswe akube labantu abakumelayo abadala bona bamelwa ngubani abantwana balaba abamelayo ukuthi kumele bafunde labazali babamele ukuthi abantu ababo bafunde kodwa bona abazali kathi bamelwa ngubani kuhulumente
lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp unombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, usekelo lukamongameli Joe Biden lubikwa lwehle ngesilinganiso sokuyisithoba munwemunye 9% ekhulwini. Ucwaningo olwethulwe izolo lutshengise ukuba iningi labasekeli bakaBiden abazimeleyo ama-independence yibo abayekethise usekelo. Abanye babikwa besithi lokhu kungaba kubangelwa ikususa amasoja kwele Afghanistan okwenziwa ngumongameli Biden. Kodwa abanye babikwa besithi indlela aphatha ngayo udaba lwegciwane le-coronavirus yilo olwenza aswele usekelo. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika umnumzana Raphael Mthombeni saqala ngokumbuza ukuthi umumo we-COVID-19 unjani esigabeni seTexas lapho ahlala khona.
Ya lolu olwe coronavirus yikuthi le i-variant le okuthiwa Delta le ingathi kayiqedakali ukumemetheka kwayo yikho ke ingathi iyachaya lalaba asebehlatshiwe kodwa ke kuyakhanya ukuthi laba abahlatshiweyo babangcono ukutshaywa kwabo yi-variant le kulalabo abangazange bavele bahlatshwe ngaphambili so nxa kuyikuthi babona ngathi kungaba lokho ukuthi kuhlatshwe enye le i-booster engaqhubekisela phambili i-immune systems zabantu ayengxenye kuyabe kulungile khonokho nanxa nje sesiyaphongohlela zokungamajekiseni majekiseni emzimbeni lapho yikuthi ha ubhubhane lwakhona lolu aluqedakali ukuthi kathi lumi njani khona bekuye ukuthi ngabe abaningi bahlatshiwe engxenye bekuzaba ngcono kulalokhu ukuthi kube labantu abaningi abangahlatshwanga so nxa kulabantu abaningi abangahlatshwanga kutho ukuthi luyamemetheka masinya ubhubhane lolu olwe variant le uthiwa delta le ngoba leyo ayingathi ichaya masinya njalo lama symptoms ayo ayachiyana kulaleyana yokuqala.
Lona udaba lokuthi yona i-coronavirus yavele yaqala ngapi e-China khona le lokuthi yaqala njani ubona ngani lo daba olumele lukhulunywe ngalo na?
Ye lolu daba lokuthi kukhangelwe ukuthi kwasuka njani kwahamba njani ngibona ngathi kuqondile kuqakathekile ukuthi lukhangelwe ukuthi wona ama scientists akhangele ukuthi into le yasukuma njani yahamba njani ngoba eqinisweni sibili hayi asikaze sikubone lokhu kumbe sibuzwe lokhu angikaboni i-virus ehlasela umhlaba wonke jikelele njengale.
Umnumzana Raphael Mthombeni sizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika. Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Omunye uzithi inkosi yamaNdebele umnumzana Stanley Raphael Khumalo uthi uselobele uhulumende weleBhilitane incwadi yokuthi abuyisele isizwe sikaMthwakazi sibe yilokhu esayisikho khona endulo. Gambe ibandla leMthwakazi Republic Party lizenza ngcono kulele MDC Alliance esigabeni seMathebelele and kukhetho oluzayo na. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo-7:30 ntambama. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.